Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 29 Bandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose.
Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USA lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko.
Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya.
Njengoba nibona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe, kule UK, kule Ireland.
Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe intshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo.
Kungagcina ukuphenduka uswele itshintshi ngenxa yokuthi uthengi uyakunika ibhondi. Bhondi leyo wena umubona ukuthi okulandelayo okufunayo kukulesiya isitolo esifuna semali. Kathi ukuthi bekunika itshintshi kwaleli uyathenga laphana kayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose. Ibandla le-MRP laya eplazini leli ngombimbitho lisithi liyaphathisa umnumzana Brian Davis ngoba wayesethathelwa iplazi ngumnumzana Ambrose obikwa esekela ibandla lezano PF. Ngemva kokungena eplazini okwenziwa yi-MRP, u-Ambrose watshela amapholisa ukuthi kucatshe impahla embalwa ebalisa isatifiketi sombhobho lemali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $145,000. Ibandla le-MRP liyalandula ukwethulwa ngumnumzana Ambrose izolo kulamanye amalunga ebandla le-MRP ayisithoba munwemunye ake avalelwa esitokisini okwenyanga ezimbalwa abesemthethwandaba batshelwe ukuthi babuyele ngeviki ezayo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Simbuza ngodaba lukamnumzana Xaba.
Usiyacha ihola le-6 lesithupha ngemva kokuba ebizwe ngamaphoyisa e-Central lapha azihambise khona kusiya emini yantambama. Basebefika ke bemvalela amalunga ethu awe-Security Department abehambe laye. Icala lakhe aletheswayo esicabanga ukuthi kulicala abaziphekela lona lisukela endabeni eyayenzakala mhla ka-8 March entaba zinduna Mountains lapho thina njengemthwakazi Republic Party sahamba khona siyancedisa umlungu uDavis owayesethathela indawo yakhe isikliwi sezano PF u-Ambrose Floyd. Ngemva kwalokho-ke sezwa sokuthiwa mina lo Patton Xaba siyafuneka eBulawayo Central Police Station ngoba u-Ambrose Floyd wareporta ukuthi waqatshelwa imali yakhe engange-$14,500 kunye nesithupha sombhobho. Lokho kwakungemva kokuba ebusuku mina ngavakatshelwa ngamabutho lamaphoyisa behlome bephelile befuna ukuzongireyida endlini yami abaze bangichola. Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USA lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko ngoba konke lokhu akula nto eliqiniso eyenzakala ngakho. Ngicabanga ukuthi kungamaqhinga nje okuthi besibophe besitholele amacala njengoba nje iZANU-PF of government iphethe ithwele nzima ngalokhu iTwala's Republic Party kwenza eMathebeleland ivula abantu bakithi ingqondo ngokuganga kwabo beyizanu PF.
Manje amagqwetha athini ahambile yini ukuthi ayokuzwa okuningi ngaleli cala?
Yebo, ngiyabonga babugande. Amagqwetha sikhangelele ukuthi azahamba kusasa ekuseni ngoba layo i-court kaCaba ikhangelele ukuthi izongena kusasa ekuseni e-Tredgold Magistrate Court. So ke okuzavela ekuseni kuzayaziswa abantu, especially nxa amagqwetha sethe ayafika khona ngale eBulawayo Central Police Station.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane omhlaba. Leli bandla libikwa selikhona emazweni aphetheya abalisa eleBhilitani, Australia, Canada kunye leSouth Africa lamanye amazwe ambalwa. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leli ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iphathi iqinile kakhulu. Njoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvass le Canada, Europe kule UK kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where iyo iground zero phela ikwesuku esuzama ukuthi sokulungise. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya. Yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Ubungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi singabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online. I think ibi organize MTC eyalapha e-America. Bekulo Chief Ndiweni, I think bekulomunye oyinye iphathi engisakhumbula ukuthi iphathi bekhona lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele. Thina njengamaphathi amancane sile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele state machinery, iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu. Yiyo thina ama challenges esilawo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMelika. Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe entshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi uyalungisa uhlupho lokusilela kwemali lolwentengo yempahla ezitolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye ingxaki ezibhekane labo somabhizimusi, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kasi ngihambe njengomzekeliso
kancane ngapha kobulawayo isinkwa ilofa i-one user besithi kuba yi-15 user to meet wayithenga isinkwa ubanike i-one user no change ubanike i-R20 kwamanye amagrosa uyo change uyakubona ukuletho khonakhona kuyahlupha akuqedakale uyathuma umntwana esibele i-one user kube yisinkwa kuthiwa hhayi bayalili i-one user bathenga lithenga ifake enye imali ngoba kuyi-20 sokufuneka i-50 cents ngoba kuyi-50 rand ngoba kuyi-5 rand mani ngoba kuyi-20 rand ungakwazi ngaphana kule change laphana ihambe yonke irethi yemali yakithi ikakhulu i-$2
manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu itshintshi leyi
bayakhuluma omunye esetsho ukuthi i-change yerandi kumbe i-change yeyusa kanilayo ngingakunika ama-bond omunye besulane uphume kuphele esibili ungathenganga uphumele imali yakho yona leyo antsho ukuthi kuphilisa nzima ungagcina uphenduka uswele i-change ngenxa yokuthi uthe uyakunika i-bond bond leyo wena ukubona ukuthi okulandelayo okufunayo kulesiya isitolo esifuna sibemali kathethi ukuthi uyakunika i-change kwaleli thi uyathenga laphana kayikho i-bond kawulifuni ekuyikhathi langeke uphume esibili ungathenga ngalo
kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga
iqiniso izenzo ezithangeleka zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe sithi siyakunika engaka ngelanga kumba ngaleso sikhathi sebe nje sirela kancane kumbe usokuza kwenza ukuthi kusasa ungavukeli xa kungenanto emiqoka engaphezulu kodwa uyazifaka zasibili iindwendwe zikhona nanxa zingazinkulu okuyama okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi esikhanisini isikhathi kuthole zingasekho kukanti abantu bahle bakutholisa ukuthi aliphathe sakusela mali bahle bahamba abantu
nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla ke kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono
kuyangihlula khonapho sifika ukuthi angikwazi ukuthi siyakungcono ngayiphi imali uyabona ukuthi akunakungcono ntombi yami nxa wena ule sitolo sakho kuwukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi kufike i-customer ethethe i-bond uzathola ukuthi umuntu lwana uza kuxotsha ngendlela ephansi ne-bond kube yimali eningi kakhulu kanti phezu kwalokho ungenayo nanto kwekusuko sokungcono senzeni usesafaktivile yini kwabanini bezitolo kodwa nxa usufina kakhulu konena kulokho labe sokungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhulumayo
lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Presidents Association. ele-South Africa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani lababanjwa beligciwane leli ngelanga. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa, National Institute of Communicable Diseases, NICD, hithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilo mkhuhlane wecorona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Lihlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba ukuphuma kuhlandla kumbe i-wave ye-corona kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lisuka kumatshumi amathathu 30% ngontulikazi. Ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD unkosikazi Michelle Krum uthi lezi zindaba ezimnandi loba nje kungatsho ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Nationally we reached this over the weekend.
Njengelizwe sesiphumile ku-third wave loba nje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
Eastern Cape not yet having crossed that threshold.
Ukuphuma kwe-South Africa kuhlandla lesithathu into esiyemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi labo lihamba ukuhamba nokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa iCoronavirus kwele South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ngesimusi nxa amanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehlake sokubabe ithemba lokuthi uMongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokwenqabela iCorona. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Ngibona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla mase sifika kubo 500 kukhomba konathi sokuzamekela ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sephunywa ku third wave noma ngabe u fourth wave esiza mhlambe thola umsebejovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe iCoronavirus asebehlatshwa amajekiseni okuvikela iCorona gcweleyo sebesedlula izigidi ezisijagalombili 8.4 million. Mr. 7 Johannesburg kwele South Africa inthuso khumalo.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi bakhona abasakhulayo asebephila ngokufuya inhlanzi bethola inzuzo efika kunkulungwane zamadola eMelika ngenyanga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselemitshina ezakwenza abhadalise imali yamafayindi emgwaqweni ngoba abachayeli bezenelisa ukukhokha ngemitshina yamakhadi ebhanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, kuStudio 7, salibona kanjani bantu, linjani lonke ezindawo ngezindawo. Okhulumayo ngukomo ngokwaka ngomvundlane etsholoshwa kwamayeza ngokuzalo. Hey, ngiyohlupho bantu lapha ke lingincedise mhlawumbe ukhona ngaba lo lwazi. Hlupho lwami lishukela esikolo lokulo teacher ukuthi awumoletha uncube. Ngimthole ipanish umntwana last week. Ethu umntwana akala sorry ithai leyo mawuyidinga itholakala ezitolo la. Ngabhodi izitolo zonke business center la ngayiswela ngaze ngayithola blawayo kodwa umntwana lokho epanishwa. Manje umbuzo wami uthi kathi umntwana upanishwa njani ngento yomzali. Wabe ngidinga ukuzwisisa khona abantu abangangincedisa sizafaka nje le number zami. Upanishelwa umntwana ngento yomzali ngoba umntwana phela akathengi ithai. Umntwana upanishelwa kwakho mhlawumbe ulethile kumbe kakamanga. Namhlanje bambiza ke labana abantu bathi bona kimi fike laphana kulo meeting ngihamba lo munye umfowethu. Bathi ngangeni la emfowethu kwahle kwangicaphula vele kwindaba kwakhona. Bona abaningi bambiza bebaningi bathi ngingene ngedwa lona kasale phandle. Ngabuza ukuthi njani. Sangathi asitholani so lami ngangena vele inhliziyo ingani sinyambithi. So masifika laphana bathi nangixolise ngixolisa ini umntwana epanisha ngento engadingiyela. Angithi anti umntwana kumele epanishele okwako kuni le. Ah wethu wathi hayi umntana wakho kasamdingi la esikolo lo deputy head ongumfazi. Uwethu ungcube la isibo. Udeputy head ongumfazi lo la uthi yena ngeke sakwazi ukufundisa umntana nami. Ngokuthi ngoba ngikhomplainile ukuthi umntwana upanishelwa ngento yomzali. Ngifuna ukwazi ukuthi kuyiqinisa yini konoko. Phezu kokuba bele minyaka eyi-2 yonke abantwana bengafundi nge-COVID. Lala wapanishwa. Namhlanje futhi ukuze ngibuye ngesikolo bamthuma bemsuse esikolo futhi ukuthi ezombiza. Eyeqe futhi izifundo. Kambe kuliqinisa yini bantu bakithi ngicela lingcedise khonapho. Ngokukhulumayo uThembisa Nkomo ngichazi. Inamba yami ithi 078-43-92-116. Hlala khonapho kumvundlane etsholotsho. Inhliziyo yami buhlungu sibili kakhulu into eyenziwa ngamatitshala ukuthi kathi isikolo sesenzi katitsha yini kathi kanti umuntu lona uyahola yena. So mayide angefundisa umntana nami kathi uyancedisa yini laphana ukuthi umntana afunde ngoba mina andiyaye mbhadala ischool fees. So uma mbhadala ischool fees andiyeni uyabehola. Okwenza teni umntana akasamdingi laphana yini bathe umntana nami kabasamfunde mtransfer ngathi hayi limkhiphe line limxotshe esikolo lingamxotshe nizamdingele esinye isikolo. Kodwa lingakamxotshi vela ngeke mthi. Labantwana abayi-2 asebafunda khona phana labazukulu abafunda khona phana kuyimembhadala ischool fees. Lamhlanje sebeshola hayi cala ingcedi. Ngoba into le yenziwa njani into enjalo. Ngikhipha umntwana ehlale ekhaya ngoba kula sinesikole seduze phela. Ngithi bona bathi ukuthi bangishutha ngoba angifundanga. Ngicela lelo kule record ibalwe bantu ku Studio 7 ngiyacela.
Inkosi laba bonke sizanqoba sanqoba.
Studio 7 umhlala waseZimbabwe uhluphe sinalo eZimbabwe azozosele ukuqede ngayi MDC Alliance lezaphu lomthwakazi bengabambananga besilwa. Inkunzi ngangazisilwa ufa ini ubunyonyo lojani. So into engiyicelayo lapha kulawo maphadi omathathu ababambane ukuze bakhiphizane bengazebalwa bona baphoselana amazwi aqatha ingazathi babangayisithwayo ngayizinto ezibanga idaba akusebenzi. IZambia nasiwinile iyouth imile yalwa bavota bonke abakhampeni ukuthi abantu abayivota batshengisele ukuthi benzani. Ngisiyabona ukuze sinqobe uhluphe sinalo asoze saliqede ngaleyo ndlela esihamba ngayo.
Salibonani lonke bathandwa balaleli labasakazi, mina ngomhlatshwa lapha bazalwana abathandekayo. Kanti kungani sibulalana thina sodwa? Kambe nxa uza ngitshontshela ngivele ngizihluphekela ubuye ungikhalise usuphenduka usiba yimpi yegugurawundi eyaqeda abantu. Phela lokhu ma untshontshela kufana lokuthi uyambulala. Liyabona uhulumende kalandaba lakho lokhu ukuthi noma siyatshontsha senzani umuntu uyabotshwa namhla kusasovuka uphandle kodwa yena kulimazile. Khathesi kaqakathekisi udaba lolo lwegugurawundi uqakathekisa izijeziso zenotho. Kodwa ungakhangela ukuthi ilizwe leZimbabwe linothe kangakanani. Ezinigejwayo ziningi khonapha. Labantu ababuya abavela emazweni besize efolosi laphana ungumnotho konke khona lokhu. Kodwa ke hamba usuke kobulawa ukhala umgwaqo wenyamandlovu ukuthi ufe njani. Kanti izimali zakhona zonke ziya. Zonke lezama-toll gate. Thina sikhuluma kasazi lutho kodwa into esiyabe siyibona. Ngiyabonga ukutsho lokho.
Linjani ngapho Studio 7? Ngumoses Bafana okhuluma eCholocho. Ngibhala suku zonke azifundwa. Namhla kumbe kufunde ezesindebele yodwa kumbe ezimbili. Kodwa ngimangale yami ingafundwa. Inkulumo engangilayo ngiyokuthi kudala lokhu kwakhulunywa. Amabhishopi la ayeRoma ayethanda kakhulu ukuthi elisine lamabhuku. Kodwa namhla omnangagwa laba basebemphendukela bethi urong ubishop. Kumbe ngenxa yokuthi urong, ngenxa yokuthi umndebele undlovu, ngenxa yokuthi kathesi kukhethiwe. Ndisakhumbula iDinyane bakhethwa bona boGawule baxotshwa lobo Jonathan ngenxa yeDinyane. Lakalokho vele kube njalo kodwa uGawule nyamangala namhla yamsola la imuninka mtsanga njengoba indodakela yaxotsha uJabulani Sibanda ukuze athathe ubuchairman yena. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele. Linjani bu khona nathi? Hayi, siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngeke ngabona ngale sayidini la komtshina ngale kuthatha umgogo olwesizukulwane lezizukulwane. Ugogo lwana wathatha impela bayengazazi ukushithi ngabe labo ma 80 years ngugogo lwa. Bengakaze bele sithupho, engakaze bele bread, wathatha kokuhla. Zangube le mbuzo labantu abakhe bebengakaze bebe thupho bathatha. Hayi, kube kuhle impela, ngayibona baqhubeka kuhle. Hayi, akuzange kube lo kuthukedizwa nambe kuba khona ini. Hayi, siyakubonga lokhana kakhulu sitshayela ihlombe impela. Basebenze kade besebenza impela abantwana abasebenzile. Welcome ngapha kubantu bani what 7 lo. Hey, hlale ngikhala ngaye lo. Problem, mbonini nanti kade besebenza kahle sekubuya ngapha kwa 7. So kufanele siye siyothenga, sisithenga ama David lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy, sesihamba siya kufotokopa ezikolo, ezikolo labo kunomtshini ekhumbula high school. Imtshina yabo leyana ayishita isasebenzi, yona isebenza idizing nje kuphela. Into engiyibone lapha, hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo. Ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa. Kuzokuthi ahamba ahambe eCholocho. Kanti iCholocho angidiyena lephumule. Phoma ngabe sengithunye eCholocho futhi. Into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabi namabhedi. Yikuthi eCholocho uzahamba kuyofunakala ubufakazi. Awulayeli imali yokugibeza abafakazi. Awulayeli imali yokuthi ugibele uye eCholocho. Awulayeli imali yokuthi ufike ubhadale. Sebebuyile sebekhichiwe. Sofuna ukuthi uyabhadaliswa. Into abayenzileyo irong. Ngengibaka ngoba kade ngibabuza ukuthi kantweni ngubani kanti ngubani. Babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo.
yenzi lewa haya inhlanga bezebe ogogo bezebe ekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthi singadizi kodwa namasebenzi yalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo seyibona nangogo sithi hayi ngizama ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizama ukuthi ngikhiphe lokhu kwenza ukuthi abantu abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bamntwana bakayenzeli yena yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokho ugogo uhleli uzubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikoleni bafuna lokhu bafuna lokho into eyenziwe ikhumbula hayi hayi inhlanga eyenzekela ikhumbula hayi inhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufana abantu bayobhadala ema half david lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekukhumbula
yalibenyelela ku studio 7 basakazi laba ngifuna ukuthi ngingene ubalaleli engizwa bekhuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kathi ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kathi yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingena ingazange ivote ivotele angithi kuziyehlukanisa ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama vote ngabantu ababesima laye layo so ngeke iphonge ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi bakhe uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphona ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona labo abengabama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi uvotele iMRP uyafoswa umuntu ukuthi asuke kuMRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye kuMDC okuMRP kuMRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyazi bephonge uyala iqiniso lisegcekeni uyazogawula baningi kakhulu emhlabeni yasi ikhulayo labo abalandele MDC abantu bakithi landelana MDC siyalisanga liye kudla lina nanti liyadla ayikhona ukulokho elingenela abantu lifuphambula abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khona pomuntu uhlezi abantu bakhe khona pomunye umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelabo kodwa nobele kusithi hayi iMRP njani njani iMRP votela ne MDC 20 years kuyini ekwenzile MDC ne 20 years kuyini
lawo ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla nxa kuqathaniswa lamanye amaviki. Ucubungulwa okwenziweyo kuyona le iviki kuveze ukuba amanani abesehla ngesiqubu ebesingakaze sibonakale kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sikhuluma nje kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 685,027 ababulawa yi-COVID-19 selokhu leli gciwane laqala kwele Melika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Nxa sikhangela kulo mhlubu lesikiwo ngapha noTexas, i-COVID isabhahile mpela, kodwa-ke akusafani lakuqala. Ngathi kungconywana nje ngoba awamaningi kangako amabhizinisi kumbe ngithi indawo ezivalile ngenxa lowo mkhuhlane, kodwa nje abantu besakhuthazwa ukuthi bahlale befake izifonyo kanti njalo bahambe bayohlaba amajekiseni onalawa okuthiwa ayavikela lo mkhuhlane.
Abantu bayahlatshwa yini ijekiseni kumbe sokwama abantu abasayi ngobuningi?
Amajekiseni asahlatshwa akumanga lokhu kushiya phambili. Abantu yebo bakhona abaningi abahamba beyohlaba kodwa baningi abangakuthandiyo ukuthi bahambe bayohlaba. Kodwa-ke sibona-ke manje indawo eziningi mhlawumbe indawo lapho abantu abasebenza khona sekule mthetho ethi khona nxa ungahlabanga ijekiseni kusho ukuthi ufake abanye engozini, ngakho khetha ukuthi uyahlaba yini ijekiseni noma uyeke lowo msebenzi. Engibona ngathi lokhu sokuyindlela ebamba abantu yokubamba abantu ngamandla ukuthi bambe bayowahlaba lawa majekiseni. Kodwa-ke hhayi isimo sona asisekho sibi njengakuqala.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani umnyaka lo usiyaphela, umumo oyabe usungcono yini khona ngapho?
Nxa sikhangele ngokwenzakala phandle lapha kungathi kuyathembisa ukuthi into zizabe zingcono kusiyaphela umnyaka njengoba ngishilo nje ukuthi abantu babanjwa amanje ukuthi bayahlaba engilethemba lokuthi lokho kuhlaba kwabantu amajekiseni kuzenza lo mkhuhlane engathi uyavimbeka kancane ngingatsho ukuthi kodwa uzabe usuphelile du kodwa nje ngibona ngathi kuzabe sekungcono okudlula khathesi.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna. Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.